VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 18 lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Ngike khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende wokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe baba othandisa bayanazelela bekhanyile ukubana ukhetho lubuyile seludlule olunye luyezalo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namuhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MDC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC.
Ubaba uAdvocate Chamisa, upresident wethu, namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu be-MyWest ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Ngike khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende wokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono bafe bezamile.
Ye, siyabona-ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele akusoze kulethele indubeko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulo daba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 izani yantshontsha akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kule bufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMathema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavuma isivunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge nguhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kulomsindo besenzela ukuthi gcone.
Kusuka khonapha-ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuzakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sesizimelene ukuthi sisuka lapha kuya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene ama-province asekwanabe-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe atshaye ama-province amabili ne-weekend.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. sixoxela ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MTC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe baba otshanisa bayanazelela bekhangile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezana ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hayi sebenzele ukusebenzile kwani naleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa kubana wehlule ukulungisa waya emadaba ekhodi nale wehlule ukukhipha ufazi bangikona kwazi kwavumakala ukuthi hhayi ndoda ukhetho lwekaso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba imikani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa izinyena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze akathi asakheni ukwenzela ubana abantu banalabo esibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu abakhokhela ubazisibuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto ngenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehhofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngantu wangumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhibeni uyabe useselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulwila lo ofuna umkhokhela.
Lo ngumnumzana Joseph Juma obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lufane, mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontuthuzi yathunqa. Bobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni, ilunga lenhlanganiso le, uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yi-commission le ngoba sokwehlule kweleZimbabwe. Seleminyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi i-commission le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabayimthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court naku-Supreme Court kwehlulekileyo selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengale ekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi ngokulungisa amaphepha okuthi indaba le siyoyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnangagwa naye azi njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uMthetho Dzamara ethunjwa uMnangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwo osengu-president. So kulokuthi kulekhu hambe tshela abantu sithi open for business, akuqale esitshengise nje ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kwiyikhathi samara, njalo nxa esaphila ungaphi, nxa kokuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sibili.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izaziyanelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngumnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhanyela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izikhathi esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Lamdazela lingabuya kulaqa kwaleZimbabwe umnyaka ophelileyo singakabi nyama ngezikhathi zama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo, sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kule ndaba.
Ngumnumzana Charles Nyoni, lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Union Square, besixoxa laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Sihana masiba we
senziwe manje
lo baba mkhulu babe lo bola
njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo uzokuthiwa ke unazibani kumbusazibani ubanjwe esenza okunye ongaqondanga siqhubeka ke silo baba uEzra Jesus Banda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube siyabona ke baba Sibanda ukuthi lokhu songani kuvamile kakhulu kulezi nsuku kuvele kwenziwa kuyini
isikhathi esiphila kuze Dube isikhathi abantu sebelinyozwe lokho esasakhuluma ngakho lonolu hlelo into zabo social media lani abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapha ubona ngani indoda leke isiwunkulunkulu izamnika konke akufunayo indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi omnikazi iyadala ukuthi imthengele izinto imthengele ukudla imthengele isigogo lo mama sephambana athi umuntu lona uyangigcina kuhle ngingcono lokhu ngisiyambona iqalisa into encane gcina sokukhulisa behlanyisana yikho okwenzakalayo esingathi yilast lokho kepha uma uhawukela nje kungela ama-emotions phakathi ukuthi lapha sili siyathandana lana uphomba ukuthi ukukhanga nje ukuzekelela
khonokho-ke Madube ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi alapha kodwa ungani sokuhlupha la
ukuzithiba kwamkhona umuntu wangikhona nxa vele sekuqalisile noma usumi ngave umbone Dube ukuthi uyamkhuza ukumcebisi ha kunzima ukuthi abuyele endleleni but abantu asike sibonge ufunda ukuthi ezinye izinto ngeke sizekele nje sizidlulele ngendlela ngoba ungaqalisa ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehlule ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho yinto ezagcinisa usu-end up enwenye usuzowaqunywa umuntu ongumama ngoba vele kuyaluzana njalo nxa kuxosha mna nzake ngibone kuxosha ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama endlini uyancingancinga sibili sicine engxenye indlu buyele futhi yaba ngumuzi kodwa wena umama ungatholo uyahamba and uyahamba uphenduki futhi lapha ekhaya
kwenziwa kwini khonokho jesu
kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu siloku u-week lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa umfazi sengenzela so sisizwa-ke ubuhlungu obukhulu kukanti lako khunywe-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana abantu babecaa ukuthi vele akusoze safa sabanjwa lakho khonoko ukuthi-ke umuntu ongowakho uyabona into ekhona umuntu nxa engowakho yabangamboni ubuhle abangaphandle babembona ubuhle so lawe nalowo sambona ubuhle sesengale umthatha uhlala endlini lapho sombona nisemuke so ukuthi abantu bazicinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kwenguphiwe uNkulunkulu lo ngowami ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwana ngayo muhle umama lwana olezi nto ezinhle okwakho la kukhona abamhawukelayo hlala lo wakho yena lo
Madube kunjalo phela
ye njalo okumenza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni wena uyabonga kuboni sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini abanye abasigcine kuhle okuthi sometimes sigcine sohawukelwa khona phandle so baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha but ongomama umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba ungathi nxa usendlini uhawukela into ephandle nxa wawukele ungafuni ukwenta ungangeni emhladeni ungakabi-redi nxa usafuna ukukholisa ungene istreet sonke lesikholisi qala ume ngokucommunity ungayizinto ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluza omama obaba kwalitshwani nje ukuthi baluze.
Kuba khona bonke isibanda.
Ye, komama lani bobaba, nxa ihloka lokho elisagamula, kakudingi ukuphuma kugamula ngaphandle. Gamula kwakho, qinisela uzizo, ngizwa ukuthi kule mizwa ethi hamba phandle, hayi dibana lo mama khonapha ekhaya. Ungazami ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha uyagamula ngaphandle. Ungezwa kungasekho, lo mama la ethi hayi akusatsho kini, hayi lehlukanani, sitshiyane umunyayele umunyayele, lihlale lingabangani nxa labantwana, lisondla abantwana benu. Kulokuthi kushiwe kubulawane, ugcine kugwazwana, kuganyulwana, sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu. Wafuwa mshinza kabuhlungu amgamgamula amaphisisi ngendawo zokuthi umtholele enye indoda.
Vala amadolo.
Abantu asizame ngisibili i-domestic violence ayikho right ezindlini. Nxa uthi awukho happy, phuma khathi sikhwama sakho uhambe. Nxa ubona nti ukuthi ukuphuma kuphela kunzima, dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane. Akulanto eoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo. So mbone ngani yipho khona esingakwenzi. Singaphonga ukuba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes sithethe ingqamu lesihloko asiquma abantu. Kuthi nganithawuko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo lizaphinde ilunge futhi ngomlomo.
Lo ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu lingadina lokusasa.
Siyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Chisa.
Nethemba lokuthi sizahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithemba uGift Dube lilani. Ye, lingakhuthwala uhlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe namhlanje kuhlelo sithinta indaba zemali singale ngontuthu ziyathunqa kobulawayo sixoxa lonkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi Ntshintshi yona esebenzelana ngendaba zemali masambeni siyoxoxa lomamoyo siyezwa okunenge mamoyo ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyaphila unjani Mike
Hayi ngiphilile nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla siyajabula ukuba lawe kuhlelo.
Ah ngiyabonga Mike okwangxosa sakubona abalaleli.
Mm. So mamoyo masithinta udaba olusegudwini awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho Ntshintshi.
Okay so Ntshintshi ngiqalise ngoJune walonyaka and what Ntshintshi does ukuthi iyahlanganisa abantu abadinga ukuthumeza imali kwamanye amazwe. So yi-platform esebenzisa i-internet technology ukuthi ihlanganisa abantu abale mali endaweni e-1. Ngathi ngiyiqalisa i-platform leyi ngangiyelodubo because ngangisase-Joburg e-South Africa. And mina nganizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe. And nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali. Especially nxa imali yakhona iyimali encane and dingakala for an urgent matter. Izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators acharge izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo. Lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami. So I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali.
Mm, angiyakuzwa ke sisi. Awungitshele-ke kukhasi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni atshiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezijiyeneyo esifana labo gesi, imoto, abo Netflix. Kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash. Njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash, kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-EcoCash? Ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-EcoCash iyaduma phela eZimbabwe.
Yeah. Okuhlukanisa i-platform yethu le EcoCash ukuthi thina sisebenza across ama-borders. Njengokuthi wena budi uhlezi e-state ufuna ukuzobhadalela umami getsi na or maybe ulo bhuti ongaphe Zimbabwe ofuna ukuyabhadala iNetflix yakhe America. So thina siyalihlanganisa and then mina selizakhulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha yena ufuna ukuthumeza lapha libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama yena ubhuti ongapha nguye ozawubhadalela ukhansila na and then wena ngale ubusumbhadalela-ke uNetflix yakhe khona ngale e-America.
Hayi ngiyakuzwa-ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ncabe efisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani.
Yeah. UZulu maya idinga i-information nama-details entshintshi engasidinga sikhona ku-Facebook sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW at uNtshintshi ZW NTSHI NTSHIZW and lakho sikhona ku internet njengade ngikutsho kuthi sine website yethu iplatform www.ntshintshi.com.
Hayi ke sisi wami, danki danki, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga nami, good night.
Right, mthokazo muhle, isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonga. Bafethu kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeobe. Bafethu sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye mthokazo muhle.
Siyabonga Mike, sike sizwe-ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi, ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana sihlangana ngosuku lanamhlanje bazalwana abathandekayo lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala. Sibale-ke kufundeka kanje, ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ungahlali enkundleni yabaklolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, uzinza umthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingaboni, nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo kheba banjengamakhoba aphephethwa ngumoya, ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo, ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, abantu abalungileyo zabantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa umuntu odinga indlela enhle yokuphila, bana umuntu olungileyo, ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuzi ukuthi kukho konke lokho okuningi okwenzayo, ubani onika izeluleko, uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho. Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na, abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imbono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engabamo imibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni, kasomi, kasithiswa lilanga, sithelelwa izikhathi zonke sithela izithelo ngesikhathi saso esifaneleyo leso sihlahla. Babusisiwe ke abanjalo abahlala duzane loNkulunkulu. Okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla. Siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangele lezinto ezingayisizo. Nhlanhla labo bantu isekutheni bathemba uJehova, ngabathembi ezinye izinto, ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela. Kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Uyangena emsebenzini uqotho, uzama ukuthatha kudilike, uzama ukwenza imali wehlule, uzama ukulima kungaphumi lutho. Okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe, kawuthakathwanga ngitsho uyazithakatha wena, ngobana awufaki uJehova empilweni yakho. Uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu, banamathele kuye, baza kuba nenhlanhla konke abakwenzayo. Labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya. Ngesilungu ngathi they have no substance, they have no stamina, baphunguba nje ngamagugugu angathi angelalutho. Sihloko sami esithandekileyo, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla. Maye kulowo omubi, ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo injalo, namba abantu bakho benze banamathele kuwe, bagwemane lobubi, babalekele lalabo ababanika iziqondezo ezingayisizo, ubanike inhliziyo yokuhlakanipha yobuchopho obuhlangene. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, ungadini lokusasa wethu. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lingqikelana leLiberia umncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokela eleZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal ye-Africa Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje, sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Imbiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhutha. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje, salazisa ngesikhathi esibuyayo.
U-Ekta nomchulo konke inkanisi esencane ine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zinto engahle ngazikhwabitha. Ngafunda-ke emakhandeni primary school, ngafuna siyafundisa ubukazi. Sesesobukazi-ke ngasombona abanye kwi-TV becula. Njengoba into engangiyithanda futhi ngicule ichechi, ngase ngidecide-a ukuyajoyina iqembu leMpophomayo Drama Club engaba yilo kusukela ngomnyaka ka-2000. Yashintsha from Mpophoma yaba yi-Iyasa, so from 2000 to 2006 ngilabo. Kodwa-ke ngomnyaka ka-2000 waba yi-first tour yami, uhambo lami lokuphuma phandle eZimbabwe, ngihamba lo-Albert Nyathele Mboni, ngiyi-backing vocalist. Then kuthe-ke ngo-2006 ba-auditiona for i-circus show obekuthiwa yi-Mother Africa ebigoqela ama-artist afika 46 avela emazweni athini e-Africa. EZimbabwe-ke ngaba ngomunye wabo abakhethwayo, sababathathu abakhethwayo.
loke nguNoma Nkwali lingakutophela luhlelo esilwenza suku zonke ke ekuseni ukuthi singichake sibanengi ake uhlelo luphela lekhona pa kwamanje siyabonga lo uKip Stube eWashington.